soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngomvulo mhlaka 8 kuNhlolanja 2021 nguntungameli Nkomo. Endaveni zekuseni lamhlanje
kuvaliwe njalo kule lockdown, abantu abaningi abasebenzi basebenza kwi-informal sector, sokunzima kakhulu.
UZulu uthukuthele ngokukhuphuka kwentengo yezinto ezigoqela impuphu lamafutha okupheka.
Kunendaba yokubana abantwana bebengafundi, into okufuthi sizibuze yona ukuthi uma abantwana bebengafundi kwakuthiwa bayabhalani.
Uhulumende uthi impumela yemihloliso ka-Grade 7 isitholakala ezikolo kusukela namuhla ngesikhathi iningi likhuza umhlola ngokwehla kwenani labaphumeleleyo. Kubhubhe abalitshumi nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi ayisithupha lanhlanu belo mkhuhlane lo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi ayisithupha lanhlanu 65 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebebanjwe i-coronavirus kuleli laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amathathu lane 34,552. Asebebhubhile bona bakhwele baya kunkulungwane elamakhulu edlula amathathu 1,326. Inani lababanja lomkhuhlane kanye labafayo kulezi nsuku liyehlanxa kuqathaniswa la kumaviki ambalwa edluleyo. ELeSouth Africa lona lazise izolo ukuthi selimise uhlelo lokuhlaba abantu amajekiseni eliwathenge kunkampani ye-AstraZeneca ngoba uphenyo olwenziweyo luveze ukuthi umuthi lo awuvikeli ngokupheleleyo umkhakha we-coronavirus omutsha otholakale kulelo lizwe. Uhulumende uthi impumela yemihloliso ka-Grade 7 elotshwe nyakenye izatholakala ezikolo kusukela namuhla ngesikhathi iningi likhuza umhlola ngokwehla kwenani labaphumeleleyo. Isilinganiso sabapasileyo sehle sisuka ku-46.9% ngo-2019 saya ku-37.11% nyakenye. Kulezikolo zemaphandleni ezifika phose amatshumi ayisishiyagalolunye 88 ezigoqela isemathebelelendi ezehluleke ukuthola ngitsho lo mfundi oyedwa opasileyo. Sixoxelo lwela amalungelo kaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kule ndaba yokubana abantwana bebengafundi, into okufuze ukuthi sizibuze yona ukuthi uma abantwana bebengafundi kwakuthiwa bayabhalani. Ngoba uma uhulumende esithi asiyomlando wakhe kwakumlando we-corona, kodwa ngoba uhulumende wathi abantwana bebhala ama-exams bebengafundanga, so mbona ngazathi uyabe balekela i-responsibility ngoba ngathi bayebhala abantwana. Uma wayesithi baye bhale kwazi ukuthi bebengafundi wayesithi bayabhalana. Bese kubuya udaba lwezikolo ikakhulu emaNdebeleni ukuthi izikolo zibuqamama lalapho abantwana labantwana bahamba imimango belanda isikolo ngenxa yokuthi siyakhumbula ukuthi ngesikhathi ilizwe ngemva kukazibuse ilizwe lithuthuka emaNdebeleni kwakungalantuthuko ngoba kwakule genocide yenziwa ngohulumende. So because akukabi le ndlela yoku-addressa that thing ngokuthi iMatabeleland lendi yabuyele emuva ngentuthuko so abantwana bahamba imimawo enye into esizayikhangela kakhulu ukuthi kanti bona vele ababalisi bazuza okungabanikeza umfutho ukubana befundise yini ngoba ababalisi bengatholi imali enelayo engabenza be discharge umsebenzi wabo ngokuzinikela ngoba be demoralized obvious akusoze kuphume lutho so mbona ngazathi konke lokho uhulumende engathi corona kodwa i-education yethu iya isiwa ngenxa yokuthi abaqeqeshi babantwana abakhululekanga akukho okuba okumamotivator and konke lokho it has nothing to do with the corona and lakathesi abantwana bafunde akula effort yokuthi kungenziwani ukuthi befunde ngoba ilizwe lethu selabuyela emuva kakhulu.
Bakhona abathi abantwana abangaphumelelanga kumele babhaliswe kakutsha. Kungaba indlela enhle yini le?
Abantwana ungaze bebhale kakatsha, umbuzo yokuthi njengoba umnyaka uthwasile bafundile yini. Ungakhangela abantwana umnyaka ophelileyo wonke kabafundanga, lakathesi umnyaka suthwasile abafundi. So ungaze uthi bebhala kakatsha, umbuzo yokuthi babhala kuyini asebekufundile. So mbona ngazathi kufuze sikuvume ukuthi abantwana kabafundanga, they were not ready for your exams. Abantwana abafundi, they are not yet in a position ukuthi bebhale. Ukuthi bebhale befeyilile befeyiliswe ukuthi abafundanga sithi beyibhala kathesi bengazange befunda kuyaphuma the same result.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu. Iningi lithukuthele ngokukhuphuka kwentengo yezinto ezigoqela impupho lamafutha okupheka. Umphathi ntambo obona ngezokuthengiselana unkosikazi sekayinzenza utshele umsakazo weZBC izolo ukuthi ukukhuphuka kwentengo yamafutha okupheka kubangelwe ukukhwela kwentengo yamafutha angakalolongwa kuhle aphelela aziwa ngokuthi crude oil wona athengwa phandle kwelizwe njalo asetshenziswa ngamankampani eZimbabwe lungisa amafutha okupheka. Unzenza uhlekwe ngabantu abanengi besithi akula budlelwano phakathi kwecrude oil yezimota lamafutha okupheka. Kodwa ingcwethi kundaba zokulungisa amafutha umnumzana Busisa Moyo uchasise ukuthi unzenza uqondile njalo uthe ubekhuluma ngecrude oil elungiswa ngokuchola indumba zesoya beans. Uthe amafutha la athengwa kwele Argentina lapho kulezi sebenzi eziphakathi kokukhalala umsebenzi. Izano PF yona isola osomabhizimusi isithi bakhweza intengo mahlayana nje. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Ukukhwela kwezinto kubanga ukuthi umkhonomi vela usebenza ukuhle iproduction ayisekho. Ambona umuntu osomabhizinisi bakwenza ngabomo khona lokho lawo bazama ukuthi bephile benze inzuzo kodwa isimo selizwe sinzima kakhulu ikakhulu esikhathini sona lesi izinto zidula kuvaliwe njalo kule lockdown abantu abaningi abasebenzi basebenza kwi-informal sector so kunzima kakhulu kusuka kunzimele kakhulu labo vela abaswela.
Bakhona Nkomo abathi uhulumende kumele aphoqe osomabhizimusi behlise intengo lokho okuthiwa ngama price controls ngesiNgisi. Kungasebenza yini lokho?
Ama price controls asebenzi ngoba bengabisa ama price controls izinto zizanyamalala zitholakale black market sezidula. So vele iproblem yokuthi akula production yaneleyo eZimbabwe, le economy ayisebenzi kuhle. Kumele kulungiswe ifoundation ye-economy yakhona ukuthi sikhangele ama-symptoms, kumele sikhangele imbangela yokuthi ingani vele intengo ziphezulu, ingani umkhonomi ungasebenzi kuhle, kulokuthi sikhangele nje isithelo, kumele sikhangele imbangela.
Umnumzana Dumisani Nkomo uhlaziya ezombusazwe. waba ngumphathi ntambo wendaba zezisebenzi unkosikazi Petronella Gagonye yena obotshwe izolo ukhangelelwe ukumiswa enkantolo namuhla kumbe kusasa. Ugagonye wetheswa icala lokuthengisa umhlabathi eHarare laseMashonaland East ngaphandle komthetho. Udaba lwabantu abathengisela uZulu indawo zokwakhela izindlu endaweni ezingalungelanga ukuhlala ludaba oluhluphayo kulezinsuku. Sixoxelo lwela amalungelo kaZulu umnumzana Charles Nyoni.
Ukagonye nje inhlanzi encane esifuleni sezano PFS amalindi barons bakhona onyasha chikwinya esibaziyo abadumileyo indaba zamalindi lezi kodwa siyakwazi nje bazihambela nje baziphilile bayabhadala imali njalo baya protectwa izano PF. So izano PF kayizimiselanga ukuthi ilungise udaba lwamalindi barons ngoba siyakwazi ukuthi yikho abathola indlela abayisebenzisayo ukuthola ngayo imali nxa sebefunga nje ama-fundraise njalo nxa sebefuna ukuthi babhadale izinto zabo ngesikhathi sama-elections. So hayi yikudlana ngesikhathi.
Ngeke yini sitsho ukuthi kuveza ukubana amapolisa azimisele mpela ukulwisa inkohlakalo njalo abopha ngitsho lamalunga ezanu PF.
Amapolisa siyawazi ukuthi vele ahlezi ephonga ubopha-bopha nje okokubopha-bopha nje begijime bengabopha umuntu bagijime baye kwa-intatilizendaba babatshela ukuthi sesibophile umuntu kodwa ukucina kwendaba lwakhona sibone ukuthi nje luyacina luphele nje luchabalale kungenanyitshelwa kujeziswa kumbe mhlawumbe ukugwetshwa komuntu. Sibe babangaki abantu esibaziyo abavotshiweyo besethiswa amacala atshiyeneyo kodwa becina bephongekelwa behamba. Sesingakhanyela nje ukuthi abantu abavotshwayo abavalelweyo ngabantu abangela macala njalo abantu abangawona ngalutho abantu abafana nabo anani abangelanto inkinga abazenzileyo kodwa isigebengu nanabamalendi baroni nje betshiywa nguhulumente behamba. So yi-window dressing le yenziwayo ngamapholisa yokuthi sebebophileke umuntu.
Kungenziwani ukuze udaba lwe-corruption udaba lwama-land barons lolu luqedwe?
Uhulumende kumele azimisele ukuthi ahlanganisane lendaba ye-corruption ngoba konke lokho kubangelwa yi-corruption njalo konke lokho kubangelwa ukuthi abantu laba babenamandla benyathele ukuthi bona bangabantu bezano PF ngoba akula land baron ongayithola engaso yezano PF. So nxa bona njengephathi beyizano PF benika abantu ukuthi babaphe i-protection uZulu uzahlala nje ehlelwa izimali bethengiselwa ama stins ave esendaweni ezihamba amanzi o ezigeleza amanzi.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo kaZulu. Ibandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi selivumele oxotshwe kusikhundla sokuba ngumqoqi wenhlelo zaleli bandla umnumzana Abednego Bhebhe lonkosikazi Dorcas Sibanda ukuthi baphenduke kuleli bandla. UBhebhe uxotshwe phambilini komhlangano weCongress ngompalakazi lapho leli bandla elakhetha khona uMonzora ukuthi alikhokhele. Kodwa uBhebhe utshele iStudio 7 ukuthi kazange acele ukubuyela kuleli bandla njalo kafuni vele ukuba lilunga lalo. IMDCT iguqule isisekelo sayo njalo ngempela sonto yavumela umnumzana Elias Muthuri ukuthi abe ngumsekeli kaMonzora wesibili ngemva kukankosazana Thokozani Khuphe yena othi kamukeli ubukhokheli bukaMonzora. Sibuze isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube ukuthi uMakhuphe uza kwamukela nalokhu.
I-National Council yokuqala ngomva kwe-Extraordinary Congress yiyo yodwa elamandla okwenza utshintsho kusisekelo sombuso webandla ngakho ikwenzile lokho. Akusekho-ke emandleni kamama uKhuphe ukuthi ale ukuthi lokho kwenzakale noma noma ube ngafisa ngoba kuyenziwe yi National Council ekade ihlezi ngamandla langegunya ele Extraordinary Congress. Ngakho ke kuyenziwe intando kaZulu, kuyenziwe intando yabanengi, wonke umuntu olandela imithetho yebandla osebenza ngedemocracy ukhangelelwe ubana akulandele lokho, akunanzelele lokho ukubana sesilomsekeli kamongameli owesibili ongubaba u-injiniya Elias Mutsuri.
Ubaba uBhebhe lithelina wacela ukubana avunyelwe aphenduke kubandla, njalo lithi selikwenzile lokho, selimvumele. Kodwa yena uyakulandula uthi kazange acela ukubuyela kubandla leni.
Mina engikwaziyo yikuthi ubaba uBhebhe waba lenkulumo lo baba upresident weparty uDouglas Monzora etshengisa ukufisa kwakhe ukubana abe ngumuntu ophendukayo njengelunga lebandla emhlanganweni. Lokho kwethulwa yireport kumbe ngumbiko kapresident kuNational Council, njalo kwaba yinto ibandla elenza isinqumo sokuthi ubaba uBhebhe lo mama uDorcas Banda labo bonke abangafisa ukubana baphenduke kumele bavulelwe iminyango ukuze baphenduke. Ngakho ngilesiqiniseko sokuthi umongameli ekukhulumeni kwami laye ukutshilo laye ukuthi waba nengxoxo lobaba uBhebhe eyabafisa ekuthini ubaba uBhebhe ungumuntu ofuna ukuba aphenduke emhlanganweni.
Njengoba lisithi usephendukile, uphenduka engubani kulesikhundla yini alaso?
Ubaba uBhebhe uphendukeni kwakhe usephenduka elilunga lebandla le Movement for Democratic Change. Akaselaso isikhundla leso ayenaso ngoba ngezehlakalo esizaziyo azitshintshanga izehlakalo, kodwa nje uvunyelwe ukubana abe ngumuntu ophendukayo ebandleni njengokuxoxa kwakhe lo baba upresident emazisa ukubana uyafisa ukubana aphenduke. Ubaba upresident wasekwethula ke kumbiko wakhe kuNational Council.
Isiyazi ukuthi kulodaba olusemthethwandaba lapho alimangalela khona ngesikhathi lize limise ukuba lilunga okwakuqala lingakamxotshi, luzaphathwa njani ke lolodaba nxa kuyikuthi usephendukile njengokutsho kwena?
Lolu kusaludaba olusezohlaziywa ngezingatsha zebandla njengomuntu oyamukele kuyona impela sonto edluleyo. Kusazohluzwa ke ukuthi indaba yakhe esemthethandaba ibandla kumele liyiphathe ngayiphi indlela, njalo laye njengomuntu umuntu osephenduka ebandleni uza kuxwayiswa ukuthi angayiphatha ngayiphi indlela okungasoze kulethe ukungazwani phakathi kwebandla.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla leMDC. Selikubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende uzathenga amathalakitha okulima azinkulungwane ezintathu lonyaka eMelika. Iphephandaba leChronicle lona lithi abatshayeli bamaroli labomalayitsha bazaphoqwa ukuhlala emingceleni yelizwe okwamalanga alitshumi nxa bengena kuleli bengelawo amaphepha atshengisa ukuthi kabalawo umkhuhlane we-COVID-19. Soku isikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Injani basakazi bakastudio 7? Ngiyabona lapha empilweni lapho ezimbabhezela silamkhokheli. Angeke ukhulume ngumuntu olama-70 years ithi wena umuntu ongaphatha abantu akhokhele abantu ikhehla 70-something years. Umuntu ongasacabangiyo ngukhulu ufanele ukuthi kokhona ayezihlalele epulazini lakhe kumba ayadla into ethile yamacimbi. Awungeke ukuthi uno-president wena usithi umuntu ofake i-lockdown angakunikanga kudla. Acede lapha afake i-fine nje ukuthi yena ugqokanga imaski afake i-fine nje 5,000.
uthuthu umuntu ocabanga kahle yena lo ayizimbabha yilamthetho ngitho lo wodwa ongawucabanga ngitho ayinamkhokheli vele leli lizwa lilalutho sesikhuluma iqiniso la makhehla la ngamakhehla vele abantu abangalanceda bangebakhuncede ngalutho mina ngicabanga ukuthi laba vaccine lana basidingelayo labasidingela into ozosibulala ngoba vele abayazi into abayenzayo laba bantu abakho khulume ngekhehla thina sifuna abantwana abancane abantwana abancane abasesele ngqondo ezifresh abacabangayo ukuthi ukukhokhela ikwenze njani aya amakhehla la
sebengeni into nxa ungayazi ngesaba iyabona ukuthi iminyaka yokuvota iseduze and into zimbi kusayiti la one badala loba labantu bezimo badala baswaye nje kuba lula ukuthi any pandemic efika nje uthole ukuthi besiwezane uhambile besiwezane uhambile badala beya-grown up umkhulu izazini yade zimosha bamoshile la bantu bamoshe strong bamoshe izo strong those people are not needed nje ukuthi baphasemthetho elizweni so uyabona manje nasebethi ukukhuluma sizakhuluma for 40 years beyalokhu ukukhuluma nawe sebebonele ukuthi abantu sebevulile amehlo into eziningi sezicacile and umnankakhe wakanachance yokuwina ku-2023 yikho befake umzora laphana ukuthi zora come close ukulokhu uhlobohloboze umakhuphe kala power yokuthi ahlobohloboze unyanyisa abantu abaningi from amandebele laphanye amashona manje umzora uzazama ukuthi ancengancenge ukuthi maybe ishamise azalupha if ishamise ezojoyina labo bantu upha izinto it's either they kill him or what is that it's either they kill him or ukhona umzora phezulu kwakho labo mnakakho those guys banengi they are a team now they've killed you nokuyi-enemyana nje abazama ukuthi bakwenze ukuthi i-enemy but ngoba into wabo bakuthengela umzora lo is their thing umzora lo is their thing umchamisa usesokole for 40 years ukubonile why does he want to give up now
livuka njani kuzo zonke iindawo lapho likhona ye yasezwa ukuthi i-Britain faka amasanshini kodwa ingafakela abantu vele abasengamakhehla la abangakwanisa ukubuthi dede ukuthi bebuye bezobakhipha kuphela laba abantu basibusa ngombhobho abakaze njengakithi ngapha emathebhelelendi vela sibafunda ukubabona thina i-Britain ngayibuyele map izotshengisa amazwe la mabili thina sifuna ukubuswa ngukhayisa umuntu wakithi esintwini sesidiniwe laba abantu bantu laba batshontsha kakhulu ngamasela
zalibonani kamekitilinjani ngezindawo abantu abakade bakhuluma la masanshini ngeqiniso akula muntu ongawuboniyo umbuso omubi okamnangabo la bantu bahlukumeza abantu kakhulu empumini kakhulu izanufefu le amasanshini la ayisuke ukuthi bafakela abantu labo ukuthi babazonda abantu bezanufefu abantu laba lami ngihlezi ngitsho ngithi akula muntu ongawuboniyo umbuso okamnangabo omubi akula muntu ongawuboniyo umbuso wezanufefu omubi asike ukuthi babazonda laba bantu and la bantu laba bakhala ngezanufefu abayizondi bazonda izizwe zabo ezimbi izinto zabo ezimbi kakhulu laba bantu bahlukumeza abantu kakhulu elizweni lapha ubona sebe lokho beqhubeka befakela amasanctions izinto ezimbi akuna mntu obazondayo laba bantu baphilisa abantu zima kakhulu laba bantu bezana ukufi la and lokho jika beqamba amanga bethi bafuna ukuvusa ilizwe amanga asegcekeni akusho abantu abangavusa ilizwe lapha and akusho abantu abangakhuluma ngempilo zabantu ngoba vele ilizwe libuliwe yibo ngokusila babo ukuhlakala kwabo langokutshontsha ilizwe manje bayibekhala ngokuthi amasanctions ekhitshwe kodwa stili abantu akula muntu ongaboniyo into abazenzayo buka manje amalunga awe-MDC aboshwa kangaki ngenyanga nje kuphela singabala umnyaka kodwa stili angithi uyabona vele ukuthi umbuso wakhona vele mubi kakhulu nala bantu bezanupf laba akula muntu abafunayo akula muntu obathandayo umhlaba wonke abazonda laba abantu abazonda labo ukuthi nje bona ikuswela ingqondo kuphela ngoba abacabangi vele kabala ngqondo kwabo
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele Australia lithi liphatheke kubi kakhulu ngokugenqulwa kukahulumende okhethwe nguZulu kwele Myanmar libutho. Ibutho lakwele Cameroon lithi baphezulu kakhulu abantu abadinga umsebenzi wokuba ngamasotsha ukuze balwisane labahlamuki. Sikhangele udaba oluphathelane leMelika. Ukuthonisiswa kukamnumzana Donald Trump lidale leSenate kuzaqala kusasa. UTrump yena ophume esikhundleni ngozibandlela ngemva kokunqotshwa ngumongameli Joe Biden wetheswa icala lokutshotshozela udlakela olwabangela ukufa kwabantu abahlanu edale lephalamende. Udaba lwakhe luzathonisiswa kuphela lanxaso wasuka embusweni. Sibuze ingcweti kwezombusazwe umnumzana efihlela Ncube ukuthi ubona izala nkomoni.
Into yokuqala nje siyibonayo ukuthi umthetho wabo bayawulandela. Okwesibili ukuthi kakho ongaphezu komthetho, kungakhathalekile ukuthi umuntu ngupresident noma ngubani. Kuyinto enkulu efanele ifundwe ngamanye amazwe ukuthi umongameli welizwe kumele agcinwe ngaphansi komthetho, angaphuma ngaphansi komthetho, ajeziswe, asuswe esihlalweni. Ngabe ekwenze lokho esephuma landeliswe ngamacala njalo ukuze bafunde bonke abanye abalandela ngomva kwakhe ukuthi umthetho uyavusa, uzavusa, kungakhathalekile ukuthi ngubani ongene esihlalweni waphuma kuso leso sihlalo njalo.
Ubona idale leSenate limfumana elecala yini?
Okwamanje akubonakali kungenzeka ukuthi uTrump atholakale elecala, ngokuba ukuze kwenzeke lokho kuzadingeka i-2/3 majority. Ukuze i-2/3 majority itholakale kuzadingeka 17 ama-Republican senators ukuthi avumelane lama-Democrats ukuthi uTrump bamthole elecala njengokwetheswa kwakhe icala i-House of Representatives. Kodwa-ke ukusebenza kwe-impeachment process ayisiyo mthetho kuphela, kule politiki njalo. Ngakho-ke amaqembu omabili azabe ekhuluma nama Americans bekhulumela u-2022, bekhulumela u-2024, besenzela ukuthi bathandwe ngabantu, babonakale beyiba bavikela lokho okuthandwa ngabantu. Lama Republicans azabe ekhuluma kakhulu lama supporters kaTrump ukuthi abavotele ngo-2022, abavotele ngo-2024. Ama Democrats azabe kufuna ukukhuthaza ababo ukuthi baphume ngobunengi baye bavotela ngo-2022, babavotele ngo-2024. Yikho kunye okuzabe kusenzakala ngaphandle komthetho nje kuphela.
Abebandla lakhe lama Republicans bamalaye uTrump lanxa nje kusobala ukuthi nguye owatshotshozela udlakela olwenzakala edalele ephalamende. Ungathini ngalokho?
UTrump uyesabeka kakhulu ku-Republican Party ngendlela eyisimangaliso, ngokuba ubonakale eseyisithixo ndlela thizeni elabalandeli abaningi ababadingayo laba abasafuna ukuqhubeka besephalamende eMelika. Ngakho-ke usakhonzwa lamanje, kuza ngokuya kwesikhathi engasekho enyuzini, mhlambe ipower yakhe ku-Republican Party iye iphela, amandla akhe ku-Republican Party aye elokhu ephela. Okwamanje usesabeka, yebo kambe bakhona abanye abangalandaba lalokho abakwaziyo ukuthi endaweni zabo even uTrump lama supporters akhe bengafuna ukuthi babuyiselwe bazabuyela, kodwa abaningi bayamesaba kakhulu.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Sizigqibeke ngokukhangela ebezihamba phambili. UZulu uthukuthele ngokukhuphuka kwentengo yezinto ezigoqela impuphu lamafutha okupheka. Impumela yemihloliso ka-Grade 7 izaqala namuhla ukutholakala ezikolo ngesikhathi iningi likhuza umhlola ngokwehla kwenani labapasileyo. Kubhubhe abalitshumi nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi ayisithupha lanhlanu belo mkhuhlane lo. Kwanele mtwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibe nisonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Oliver Lelisayo, Ntungameli Nkomo.